So we see card descend about VOA in the belly.
La emoyeni ngomgqibelo mhlaka 20 kumbimbitho 2021 ngontungamili nkomo endabeni zethu lamhlanje
imali yankhona kayeneli ngezizathu ezithize abanye kade bengekho emsebenzini
bekuphithizela emadolobheni namuhla abazali bethengela abantwana impahla zokusebenzisa ezikolo ezivulwa ngomvulo abaningi bekhala ngokudula kwaso
sonke lesi sisanasana lesiyaluyalo esisibona ku-opposition bexotshana besenza zonke lezi zinto ukuzuzisa izano PF yoyodwa evunayo
abasekeli be-MDC alliance bathi banokudana ngokuxotshiswa kwamalunga abo edale lephalamende njalo nje kodwa kungelalutho olwenziwa zinkokheli zabo sileqembu lerumba elecholocho Great Sounds zonke lezindaba lezinye ziyalandela kubhubhe oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abangamachumi amane lanye belomkhuhlane lo lokhu kutsho ukuthi asebethethwe yi-coronavirus selokhu ifike kuleli sebengu-1510 kuthi asebefunyenwe belayo sebengu-36652 abahlatshwe ijekiseni yokuvikela lumkhuhlane izolo bangu-1685 okukhweze inani lasebehlatshiwe selokhe lolu hlelo lusungulwe kumaviki amane edluleyo laya ku-41,687. Bekuphithizela emadolobheni namuhla abazali bethengela abantwana impahla zokusebenzisa ezikolo ezivulwa ngomvulo abaningi bekhala ngokudula kwentengo. Bakhala njalo ngokuthi izinto ezinengi zithengiswa ngedola laseMelika kuphela. Kobulawayo i-trunk encane ibiza $83 kuthi enkulu i-$90. Izicathulo zona ziqala kubo $15 kuthi i-blazer echipileyo ibiza $48. Unobhala jikelele we-ZCTU umnumzana Jafet Moyo uthi abazali gabalayo limali.
Abaningi imali yankhona kayeneli ngezizathu ezithize abanye kade bengekho emsebenzini isikhathi esidlulileyo ke ku-lockdown abanye njalo nje loba besiye emsebenzini iholo labo livele liphansi abanye behluleka ukuhambisa abantwana ngokuthi iholo labo alikwaniseki ukuthi libhadale i-school fees lithengo lokufunakalayo yikho nje ababalisa abathize labo bekhonona bekhala ngokuthi abasoze bekwanise ukubuyela emsebenzini behluleka ke labo babalisi yibo phela fazali njalo behluleka ukuthi belungiselele ababo abantwana njengoba iholo labo ke liphansi besikukhangelele ukuthi luba luda aba i-TNF elukhangeleleyo njengoba ama-sectorial bargaining councils esehlulekile phela ukulungisisa lokho yikho besifuna ukuthi i-tripartite negotiating forum ikhuphuleke ama-incomes kumbe ifake i-minimum wage eza kwenza ukuthi ke abazali bekwanise ukuhambisa abantwana esikolo. labo abamabhizimisi sibona bakhuphulile ke intengo yezinto zonke nje okusobala ukuthi lokho kade sikutshelwa isikhathini esidlulileyo ukuthi kule stabilization kungaba ama prices kungaba i currency yize sibili.
Zikhona yini izikolo esezikhweze ama school fees ngokuzwa kwenu njengabazali?
Singakezwa ke izikolo esezikhuphule ama school fees okwethemi yona le esikwaziyo ukuthi izikolo eziningi ebese zazise abazali ukuthi imali efunakalayo imali ye US dollar imali ke engatholwa ngabane.
Umnumzana Japhet Moyo ngonobhala jikelele weZCTU. Kulowesilisa weZimbabwe ohlala eMelika obotshiweyo ngemva kokuvuka ubhova watshaya umkakhe ngesando ebusuku waqeda walumathisa indlu yabo ngomlilo. Umnumzana Golden Makusha oleminyaka yokuzalwa engu 52 ubotshwe ngolwesine wetheswa amacala atshiyeneyo ngemva kokutholakala eqalekile endlini yakhe kulandela isehlakalo lesi. Akwaziwa ukuthi ababili laba bebebangani. Umkakhe utshele amapholisa ukuthi uzwe esehlaselwa kuphela ebusuku elele. Okwamanje ababili laba balaliswe esibhedlela. Umongameli Emasoni Mnangagwa namuhla wethule umbiko esenzela umongameli wele Tanzania omutsha amhlophe kulandela ukufungiswa kwakhe ukuqala umsebenzi izolo. Unkosikazi Samia Sulu Hassan uba ngumongameli wakuqala wesifazana embalini yeTanzania kulandela ukubhubha kobe ngumongameli umnumzana John Magufuli ngolwesithathu. Umnangagwa uthe uzimisele ukusebenza kuhle lomongameli Hassan ukuze bathuthukise ubudlelwano phakathi kwamazwe omabili kanye lezizalwane zamazwe abo. Abasekeli be-MDC Alliance bathi balokudana okukhulu ngokuxotshiswa kwamalunga abo edale lephalamende njalo nje kodwa kungela lutho olukhanyayo olwenziwa inkokheli yabo. Lokhu kulandela ukuxotshiswa kwamalunga aleli bandla ayisithupha kuleli dale libandla le-PDP kuliviki. Abaxotshiweyo bagoqela umnumzana Tendai Biti lomnumzana Kucacaphulu. Sebesedlula amachumi amane abe-MDC Alliance abaxotshiswe ephalamende i-MDCT kanye le-PDP besithi bangamalunga abo. Sixoxe lohlaziya ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Sonke lesi sisanasana lesiyaluyalo esisibona ku-opposition bexotshana besenza zonke lezi zinto ukuzuzisa izano PF yoyodwa evunayo. Ilizwe liyadilika, abantu beZimbabwe bayalahlekelwa, ukuhlonitshwa komthetho lamalungelo abantu kuyaphela. NgesiNgisi sithi phecelezi okwenzakala ku-opposition is bad for democracy, bad for accountability, bad for the rule of law and bad for the people of Zimbabwe. Lapho okuvuna khona izano PF, lapho okuzuza khona izano PF, abantu beZimbabwe bayalahlekelwa ngokuba izano PF kayisebenzeli bantu beZimbabwe. Ngakho ke kuqakathekile ukuthi abe opposition bakubone ukuthi baya kunanzelela lokho, baya kulungisa, bangaphi izano PF isivuno, bayiphe igcwalise konke lokho ekuzuzayo abantu beZimbabwe belahlekelwa. Ilizwe lidinga istrong opposition, nxa ingekho iopposition eqinileyo, ibande eqinileyo iphikisayo, ilizwe liyadilika. Ngakho ke kuyingozi lokho kwenzakalayo, lizadilika ilizwe nxa kungela strong opposition.
Bayakhala abantu Ncube ikakhulu abasekeli be-MDC Alliance bathi kudala ibandla labo lidilizwa uMonzora bexotshisa amalunga kathesi sokuyi-PDP kodwa akulalutho olwenziwa yinkokheli ukuvikela ibandla.
Yebo bafanele bakhala abantu, bafanele basola abantu, bafanele bakhathazeke ngokuba nxa bebona i-opposition isiphela isilwa yodwa bona sebephelelwe ngamathemba kangaka, sekuphele imigwaqo, kwaphela izibhedlela, kwaphela izikolo, kwaphela imisebenzi, kwaphela i-industry, abantu sebephelile bebulaya indlala lokubuswa kabi, sekuphele ukuhlentshwa komthetho, basebebona abantu sekuphela i-opposition eyethenjiwe ukuthi ingene endaweni yezanu PF esidilizile izwe kangaka. Bafanele abantu bakhale, i-opposition ngokunjalo kumele ihleleke ikwazi ukulwa lezanu PF, hayi ukuthi ilwe yodwa, kumele bambisane empini yokulwa lezanu PF ukukhitshwe umbuso obusa kabi kangaka.
Umnumzana efihlela Ncube ucubungula ezombusaswe.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe.
Kwezemaphandleni izakhamizi zeGwanda South sezikhuthaze uhulumende ukuthi engeze uncedo oluphiwa abaswelayo lugatsha lwe-social welfare ukuze bengabulawa yindlala. Kubika uAlbert Ncube.
Izakhamizi zithi zululana kakhulu okwadala utota kwezilimi emasimini osekubathe njalo besendlaleni njenganakenye lapho izulu elingananga khona, kungakho zithi kuyadinga ukuthi uhulumende engeze uncedo lokudla kupha uzulu emakhaya phansi kogatho lwe-social welfare ukuze zingabulawa indlala. Unkosikazi Regina Spanda osuka kuward 19 emlambaphele eGwanda South uthi izulu elanayo lonyaka ladala umonakalo emasimini.
Nxa kuyilokhu esikwabelwayo ubuhlungu into eliyodwa ngoba kuyahlalwa ingaxanye banke sizithatha abangumini irest beliyabevele ngelaluko so sesifisa ukuthi into lenxa yifika ayithi wonke umuntu.
Unkosikazi Elkani Mlilo oyisakhamuzi eTakaliyawa laye uthi isimo sendlala sibi emakhaya.
Udubo lukhulu sibilasho lwelincane lokho okuphiwa nguhulumente uyazi ukuthi kathesi kunje kuwelfare siyakhola kulabewelfare kwake kube amanye amadona amadona lawana futhi kuthiwa abewelfare lenelikhola kuwelfare hhayi lihlala khonapho alisaholi laphana then idona lenayo nalo lizathatha ipijananyana lichiya abanye abantu vele abahluphekhayo lokhwana kokuthi angikwazi sokusiya ngokuthi ungubani ungangena lapho kule ndawo bechiya abanye abantu bekuwa.
Uphinde wathi lanxa bethola lokhu kudla bakuphiwa nguhulumende indleko zokuthwala lumumbu bazibhadalela okudala ukuthi abanye bengakutholi ngoba bengelayo imali.
40 rand leyo ukuthi zayithatha ngaphi ngandlela zani uma ungelayo 40 rand awuthi indlala yakhona iyaba isibuhlungu kakhulu yizwe kuthiwa khona hayi isaka lakho gogo lithethwe ngunazi bani ngokuthi ulemali anti yabona.
Unkosazana Phumzile Nathi osuke eThakaliyawa ophila ngokuthengisa isithelo number 8 uthi ukuqhamuka kwegciwane le-coronavirus ngezinye sesizathu esesidala ukuthi bahlaselwe indlala.
Ukudla besengizigavuna ngoba bendingithini feji ngihlalehlale hambahambayi ngibona ukuthi sekuphelile hhayi ngizigavuna sibili ngoba bendingekufeni hhayi ntambamayi.
Lanxa bekhala eGwanda South ngobe wule Matobo bona bakhangelele isifuno esinganeno kuthi umnumzana Luka Ncube.
Ngale silayi thina ngilokungami amakhaba kula khabe but hayi inyawo chanyane nale la lomumbu nyana ukuthi la umumbu wakhona ufutheke one day wathi wawoma one day.
Ugatsha lukahulumende olubona ngokunakekela uzulu lwe-social welfare zansemandebeleni ludimule ezifika phose iy'nkulungwane ezingama-25,000 zidinga usizo lokudla kudimule ezitholayo okwamanje zifika phose 70,000. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemlambaphele eGwanda South ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert, siye kuhlelo lwabesifazana.
Siya siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lelami osithandekile mhlanga. Lamhlanje sixoxa lo nkosikazi Juliet Ntiwane, umqondisi wenhlanganiso ye-Women Development Trust of Zimbabwe, ephathisa amantombazana akhulelweyo ngesikhathi se-lockdown kanye nalawo asebelethile. Iwakhuthaza ukuthi abuyele esikolo. Okungaba yimbangela yokuthi abantwana bezithwale kakhulu kuyini khona ngapho kuyafanana lezinye isigaba zelizwe kumbe kulesinye isizathu
abantwana kusuke kwavukela intopha ukude igold cane kwathiwa kule mali lapha lalapha abantwana ngenxa yokungenzelo abantu bahamba bonke abadala labancinyane kwayiwa khona le mgodeni ngibona ngani kulapho eyaphambaniseka khona
inhlanganiso yakho ibancedisa ngani abantwana
siyabanika imfundiso yokuthi ukuzithwala akuthi ukuthi kuphela kwempilo iyaqhubeka ngikhona ngxenye vele ingakaqali njalo umntwana lozelweyo uyafuna ukuphila uyafuna ukulungiselela so okudingakalayo ukuthi umntwana oyinkazana azivuthe babuyele back ebuntwini balalele futhi nemfundiso yabazali baxwaye ukuphonga ukuhamba nje bevumela ukulala lalo bathi nxa bekwenza bakwasule njongo bani ama-consequences kunempumela ekuqineni engamnandi futhi emntwaneni ongafundanga ongasebenziyo enxa futhi ogcina ngugogo layo ongasebenziyo olupheleyo kuyalehla ukuya lanjalo siyabafundisa lokuthi kuzala umntu omncane kuyamlimaza emzimbeni kati lokuya ematwaneni labantu umntwana omncinyane kuyamlimaza emzimbeni lemikhuhlane minengi yizizinto esizama ukuthi sibancedise ngazo sibabonise ngazo kunobuzima kodwa ngendlela yokuthi sihle saqala ngabazali abazali bahlela ukani siqina sihlangane kakhulu nabantwana sibesiba
manje-ke labo abangabafana
silohlelo kumbe phambilinyana sibe-activity esifuna ukubiza abadala nabantwana ukuthi abantu abayazi into okuthiwa i-rap ukuthi kuyini ngasenanzelela ungakhumbula kudala kule nto okuthiwa usibare ekwatini sini abantu bangawotho kune-rap kuyadlalwa lokani bani abantu bangawotho ya-rap so sine-program esilungisileyo ukuthi sihlangane lamapholisa babafundise ukuthi okulungileyo kulala lo muntu yilokho okungalunganga kulala lo muntu yilokho kodwa ngathi siyabafundisa ukuthi impilo yomntwana oyimpazana kumele ihlonishwe ngoba abantu umntwana oyinkazana vele bazibonela nje kucansa kulayinye into abayibonayo emntwaneni oyinkazana so ukuthi umntwana oyinkazana yebo kambe ngofazi kodwa ule mpilo okumele ayiphile naye elungele njengabafundisa ukuthi bagcinakale and ngumlando wabantu bonke obaba abafana namankazana ukuthi sibahloniphe sibancedi kakhulu engxenye sizakhulumisana lamatitsha especially ku-ECD ngapha ukuthi kungaba leli room ukuthi senawo abantwana abancinyane abazali bona babala abantwana abanjani sijijane nini ukuthi hhayi ngelanga elinje labomama babakhangela bahlala labantwana sikhulumisane laba abalisi babuye nini abaze bamunyisa ngesikhathi esithize ngendlela iprogramu esizayilungisa ngayo laba abalisi labazali sithi thina i-broke infant siyikhangelela ukuthi engxenye sithandekile omunye umuntu angase angagcine sihawukele abancedise laba abazali ukuthi kube leshelweni lokuthi bapheke banika abantwana ukuncinyana nje ukuthi ongena besesikole labo ngena bahlaliseleswe
leyo bekuyingxoxolo nkosikazi Juliet Ntiwane umqondisi wenhlanganiso ye-Women Development Trust of Zimbabwe asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo olufanayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami osithandekile mhlanga ngikhona pha e-Washington DC
siyabonga esithandekile singene kuhlelo liphuma lendaba
ngali shona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomunye wabazithi zinkosi zamaNdebele umnumzana Stanley Raphael Khumalo
okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo baba Khumalo
sawubona mnewethu Chris Gande nami ngiyakubingelela njalo ngiyakwemukela mntana nkosi
ungasitshela ukuthi ngawaphi amazwi owayethulele isizwe
ebengikujongile iwazisa isizwe ngomsebenzi lo esingawo ngibanika into engafana lokuthi yi-update ngobunzima esilabo ngenxa yokwanda kwabantu abazibiza ngamakhosi welikamthwakazi okugoqela lami ngakho bengijonge ukuthi sikhangele into le ngenxa yohlupho esisinika lona sekunzima ukusebenza ngoba selokhu ikakhulu kwafika indaba kabulelani le ngoba ngabantu ababe besebenza ngibona ababe belemali okwedlula thina sisebenza la kodwa kungayishiyo imali engagcina abantu kodwa kuyimali yokwenza khona lokho abakwenzayo lapho esidlule khona sithi sesibuyela sifica ukuthi sebefike khona abantu akade bengasiphathisa emsebenzini ubafice sebemadolo nzima sebesithi kutsho ukuthi kulombango sebekhuluma ngokuthi manje usetshenzwa kuthweni sebesithi hambani liyolungisa indaba zenu bakhuluma into eziningi abanye sebeqalisa ukucila phansi abantu akade bengasiphathisa ukukhulula lesi sizwe masinyane mina lokho yikho bengikutshela abantu ukuthi yiyo le into esingihluphe kakhulu emsebenzini yangikhathaza le moyeni wami ngokuvela belokhu bekhuluma ukuthi lo kayisiye nkosi oyinkosi yimi kabakhulumi nge-agenda yabo kodwa bakhuluma ngakhona lokho ngakho sekusenza umsebenzi ube nzima okunye bengifuna futhi bakwazi ukuthi namadoda wonke azibiza amakhosi sekudingeka ukuthi kube lendlela yokuthi uNkulunkulu angenele ukuze isizwe sikhululeke akhethe kumba afakaze lowo amenze waba yinkosi ukuze umsebenzi uye phambili
abanye belokho bethandabuza ukubana inkosi uqobo ngubani phakathi kwakho labanye ababili ababalisa umnumzana Zwide Kalanga Khumalo lomnumzana Bulelani loBhengula Khumalo
yeah abantu abathandabuzayo abathandabuzi lutho ngoba inkosi ilempawu zayo iyakhanya inkosi ziyavela impawu zenkosi njalo inkosi kayikhethwa ngabantu ikhethwa ngulowo oyikhethayo ngoba lowo oyikhethayo kumele laye abe inkosi phezu kwakhe so abantu nxa bethutshabe khuluma ngokuthi bona baphethe ubukhosi kumele baveze lezo mpawu njalo bakhulume uhlelo lwabo lokuthi bazinkosi nje bazokwenzani kutheni angikakuzwa uphuma khona lokho ebantwini bonke labo baqambalo kuba into ekhulunywa sengathi yimfanelo ngoba ubabamkhulu kwakuhambe kanje kanje kube kanti ubukhosi yinto yokubusa abantu kayisiyo nto ekayihlo mkhulu okuthiyele yona kumele uphume ulohlelo lokubusa ikakhulu ngesikhathi esifana lalesi okuvuka ubukhosi bungazanga kube khona for the past 125 years ukuthi bakhanye belokuthandabuza ukubo lokhu akulanto umuntu angabenzela yona
okokugcina ngawaphi ofuna ukwathiyela isizwe sikamthwakazi
umlando engiwuthiyela abantu kulaba abafana lami abathutshe kwemthwakazi besithi bazinkosi ebengikutsho kubo yikuthi madoda kasibopheni amabhrugwe ngoba izinto sekumele zitshintshe kumele kusale kule nkosi eyodwa ukuze abantu bakwazi ukulandela ukhomanda oyedwa hayi khona bebizwale ngakho ke sekumele kungenele usomandla ehlukanise phakathi kwenyama lelo mgogodla njalo nginike amalanga ngathi mina kusukela namhlanje kusiyafika ngomvulo kumele kube sekube lento eyenzakeleyo eyokusekela lowo muntu oyinkosi ezavela kusomandla ngendlela zakhe eziyisimanga ngiyabonga kakhulu
lo ke bekungumnumzana Stanley Raphael Khumalo ebesixoxalayo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba igama nguChris Gande asidibane njalo ngeviki ezayo lilala
See you. sibongeke uChrisa sizigqibe ezosuku ngodaba lokuzilibazisa sihamba leqembu letsholotsho Great Sounds liphethe isingo yalo entsha ethi savumelana. Isikhulumeli saleli qembu uThamsa Nqasibanda
savumelana engakutsho kusingithekile ukuthi sasithini esikhuluma ngani kule ngoma engalunganga ehlatshelwa ngabantu ukuthi etsholotsho ugcwele izigebenge etsholotsho kwakhiwa kwakheki sasilama ukutshengisa abantu ukuthi hayi imiqhumuzo ikhona endumbeni ngaze ulime wafaka ifertilizer wafakani kodwa kutsho ukuthi indumba zonke seziba imiqhumuzo ngakho-ke etsholotsho imizikho na etsholotsho kuyakheka abafuna ukwakha etsholotsho bengakha njalo uthando etsholotsho lukhona yikho sathi savumelana.
Amadlalade kanje selilamangaki mdawini?
Siliqembu baba unkomo silama albhamu angu-4 eyokuqala i-albhamu yaphuma ngo-2014 eyesibili ngo-2015 eka-2014 ayisithi impilo yanamhlanje eka-2015 isithi iSodoma neGomora eka-2016 yesithathu isithi iDeluka then sahlala sasokhipha ngo-2019 ethi isikhalazo sethu 2020 lapho esabuya khona lamasingi esakhipha khona sefichare inkunzi kaSlanke loTiza ngesikhathi kuqala i-corona laphana sathi hhayi ke nisethesta amazwi sabuya nenye ingoma iyathandwa ngabantu kakhulu la isingi track yayiyiprojekthi yenkunzi kaSlanke lifani original sabuya-ke ngabo-Okthoba sesikhipha le singi ethi savumelana.
Kwabangathanda ukuthenga umculo wenu balithola njani?
Iqembu libest eSouth Africa lapho esitholakala khona abangaphandle kwelizwe 0027 840 51 6403. Ngizaziphinda njalo 0027 840 51 6403, yizo inamba abangasithola khona. Kanti kuFacebook page bengabhala tsholotsho Great Sounds yilaba ngasithola khona. Ngiyabonga baba uNkomo.
Uphuma ke enkundleni uThamsa Nqasibanda leqembu lakhe letsholotsho Great Sounds ngale ethi ikorovela abayihlabela leqembu leMasendu Boys. Tsholotsho Great Sounds bahlabela ke kamnandi lapho besigqibela uhlelo lwethu sikhangele ebezihamba phambili. Bekuphithizela emadolobheni namuhla abazali bethengela abantwana impahla zokusebenzisa ezikolo ezivulwa ngomvulo, abanengi bekhala ngokudula kwalezi mpahla. abasekeli beMDC Alliance bathi balokudana okukhulu ngokuxotshiswa kwamalunga abo edale lePhalamende njalo nje, kodwa kungelalutho olukhanyayo olwenziwa zinkokheli zabo. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo, ongontungamilinkumo.